Udaba olulandelayo luphiwa nguMalaitha Mwando, intatheli yezindaba ye-Alertnet eseHarare kweleZimbabwe. Amazwe ezwekazi le-Afrika akhuthazwa ukudinga usizo lokusebenzisa kuhle imali ephathelene nokuguquka komkhathi. Izwekazi le-Afrika libhekane nengxaki ekuphatheni kahle imali zenhlelo zokuguquka komkhathi. Kube ukungazwisisani, ukuntshontsha befihla kanye nokuntshontshwa kwasegcekeni. Lokhu kuthiwa lugatsha lwe-Transparency International olweKenya. UJacob Orina wehhofisi yogatsha lolu eseNairobi ithi uhulumende wanganqabela ubuhuquluzi ngokudinga uncedo lwezakhamizi ekuboneni ukuthi imali zisetshenziswa njani. Imali yokuguquka komkhathi ingaphatheka kuhle kungehliswa amathuba okuhuquluza. Kube njalo lendlela zokukhuthaza inhlanganiso ezisebenza luzulu uhlelo lezi, kutsho uMnumzana Orina ekhuluma kumbuthano wele Kenya owenziwe kwensukwana ezidlulileyo. UMnumzana Orina uthi lokho kuzaphathisa ukuthi imali le kukhanye kahle ukuthi isetshenziswe ngemfanelo na. Ngomnyaka ka-2011 inhlanganiso ye-Transparency International yaloba ugwalo olwathola ukuthi amanye amazwe atholakala ku-Congo Basin yona eyaziwa ngamaguzu anothileyo alokuquluzwa kwenotho okuphezulu. Izigidi lezigidi zemali ziyadingeka ukulondoloza amaguzu la, njalo lokhu sokubangele ukuthi kudingeke ukuthola indlela zokunqabela ukuquluzwa kwemali le. Amazwe anothileyo asiphe imali edlula amadola emelika edlula i-3 billion phakathi kweminyaka ka-2010 no-2012. Le kuyimali ephathisa amazwe aswenayo ngenhlelo eziphathane nokuguquka komkhathi. Pitek kukhangelelwe ukuthi imali le ifike kumadola emelika amabhiliyoni alikhulu ngomnyaka ka-2020 phansi kwezithembiso ezenziwa ngamazwe omanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2009. Uhlupho lokuthi imali le isetshenziswa njani lwabiwa ugwalo olwalotshwa inhlanganiso ye-Andrew Post Stiftung Unitiwa towards the framework for national climate finance governance. Ugwalo lolu luthi loba kufanele loba hatshi amazwe aseAfrika kuzamele akhangelisise ukuthi usizo lokuthuthukisa izigaba lusetshenziswa njani. Ugwalo lolu lwengeza lusithi lokhu kuzenza kubuzwe ukuthi amazwe eAfrika asebenzisa njani imali ephathelene nokuguquka komkhathi. Ugwalo lolu luthi njalo imibuzo isike yabuzwa ukuthi phansi kwenhlanganiso yomanyano yamazwe onesikhwama esikhangela ngozwelomkhathi ukuthi amazwe e-Afrika